uze kube khona ilabo zane lokufuna ukuvota ebantwini kufuneka kube khona into elilukuluku ezokwenza ukuthi abantu bafise ukuthi ukuvota kwabo kudala umahluko uma becabanga ukuthi ukuvota kwabo akuzokudala umahluko basuka bangakhuthazeki ukuthi basukume khona nje ukuyabhalisa uzananzelela ukuthi indaba isuka khona ekubhaliseni khona lapho ku-registration abantu bakithi abasukumi ngobuningi babo bayebhalisa kungenxa yokuthi ukhetho njengendlela yokuguqula impilo siyalahlekelwa isizotha abantu abasaluthatha ukhetho njengento engawudala umahluko empilweni zabo ngoba bayakubona mihla namalanga kuyavotwa kodwa kakudaleki mahluko so lokhu kusuka kubenze balahlekelwe lilukuluku lokufuna ukuyavota bekungaba ngcono uma kusiba khona into ethembisayo kulabo abakhankasayo kumabandla aphikisayo yikho lokhu kade kungabafaka umfutho omtsha ukuthi ukuphuma kwabo besiyavota kube nomahluko kulokho esesike sakubona kuminyaka edlulileyo uma sibheke kulabo namhlanje asebethe bavela egcekeni ukuthi bafisa ukuthi basekelwe ngokuvota kubukeka sengathi izingqongqolo kulokuyizo lezi ebezivele ezikhona kukhetho ledlulileyo izanu nayo i-MDC okuyizo ezehlulekileyo ukuthi zinika abantu bakithi umfutho wokuthi baphume ngobuningi bayo babo bayovota bese kusalela ke amabandla anjengabo MRP noma ke abakhona kukhetho ledluleyo kodwa siyazi ukuthi kuyakhulwa EFF siyayibona iminyaka yeminyaka makuvotwa ibonisa ukukhula so kungenzeka ke ukuthi yamabandla njenge-MRP mhlawumbe nayo izaphu noma azange enza kahle kukhetho ledluleyo kungenzeka ukuthi kuzofika manje kukhona umlayezo omutsha abawulethe ebantwini ongenza ukuthi bakhuthazeke bafune ukuyavota ngoba kusobala ukuthi izanu le-MDC azitsho lutho emntwini wesindebeleni ekuthini bayavotelwa noma bavotelwa
wona amabandla aphikisayo ungathi nxa ukhangele isimo sawo kathesi ubona ungani azaba lo mehluko na kukhetho oluzayo
ngithanda ukuthi ngibhekisa amehlo akho ekuthini i-MDC ayiseyilokho ekade ikho khona ngokuvota okupheleleyo ka-2018 lapho ekade i-MDC alliance lelo gama esivele silithathelwe i-MDCT ebikhokhelwa nguthokozani khuphe kodwa yabuya yakhokhelwa umonzola usewathethe wonke womabili lawo maphathi wafukamela so asika lazi lebandla elizo khankasa likhokhelwa ngu-Nelson Chamisa so lokho ke kusuka ke kwenze abantu mhlawumbe nasezingqondeza kube khona ukudideka okuzokwenza ukuthi isivuno abangasithola okhethweni sehle udla lokho abakuthola ngokhetho lwedluleyo ngamafeaturini ngathi kukhona ukusanganiseka engqondweni ukudideka i-confusion kubavoti ngoba kungabacacela ukuthi lezi kunze ekade zingqikelana imihla namalanga kusukela ngo-2000 kumi njani kulolu khetho esilubhekileyo.